basuke baba out of touch labantu. So abantu kubona sebeba panicha kanje. Kulezinye nje izinto ezikhathazileyo kuma provinces anjengabo KZN, Gauteng, abompumalanga, indlela abaphathe ngayo umnumzana uJacob Zuma. Asikhumbuleni ukuthi uJacob Zuma yi-product yabantu, product yosapho nje in general. So abantu Zuma batshengise ukuthi bayamthanda. Ukubotshwa kukaZuma ngibone ngani ku-contribute kakhulu kakhulu ekuluzeni kwe-ANC. Kodwa ke i-ANC ayisiyo yodwa iluza. Kunamanye amaphathi angama-losers, amaphathi anjengabo Action SA ebesikhangelela ukuthi azaphefoma kakuhle kulolu khetho, kodwa basemuva le sebeze bedlulwa yiphathi enjenge-Patriotic Alliance. I-Patriotic Alliance ngokubona kwami isuke yathatha indawo ye eka Patricia Dililo owe good, but major factor affecte EFF ukuthi kusuke kwaba le MK. Abantu abakade bengabe EFF basuke baya ku MK, okwenze ukuthi umnumzana male mali iqembu lakhe le EFF bayehle kuma vote.
Ngokubona kwakho nxa kunje uyabona le ANC dosenzima kakhulu kakhulu la. So ke ukubumba uhulumende akusizokuhlupheni. ANC sokumele ikhulumisane labo bani.
Amaphathi amaningi abevele eyithayimele khona PNC ukuthi bazayibamba. Asikhangele iKZN ukuthi KZN ba like ukuthi bazaluse bangatholi lutho iMK izafoma uhulumende. Kuzothi ke eMpumalanga iANC kule possibility yokuthi ingatholi more than 50%, okuzayiforsa ukubana iyekhulumisana le MK kumbe ikhulumisane le EFF ukuze bafome uhulumende. LaseGauteng kungaba njalo, kule possibility yokubana kube njalo. Amaprovince abo Free State labo Eastern Cape hayi I think izazivusela yodwa. Even nakunational kule nkinga enkulu ukuthi i-ANC ayisoze ifikise i-50+ ukuze bafome uhulumende oba elect upresident, okuzabaforsa ukubana khulumisana nama political parties athile. Siyazi ukubana iphathi enjenge-DA iyamthanda uRamaphosa, ifuna ukubana qhubeke busa. Yi-option ele-ANC ukuthi babuyele ku-1994 lapho kwakule coalition khona kaMandela le-National Party. Asikhumbuzaneni ukuthi i-DA yi-product ye-National Party. So asazi ukuthi bazenelisa yini ukuthi bayemisana le-DA, ngoba ama-policies wabo ahlukene yimpumalanga lentshonalanga. Kuzothi amaphathi njengabo EFF labo MK kule possibility yokubana bangaba le coalition, kodwa ke lamaphathi angaba lama demands athile. For instance, sikhangele iMK. iMK umnumzana uJacob Zuma kufanele aye ku hearing ANC njengoba eselilunga le ANC. Kune possibility yokubana angayabhageyina esebenzisa ivoti lakhe kwenzela ukuba angamxotshi ku-ANC kube le settlement thize. Kuzothi umnumzana Malema lama numbers wakhe angabe malutshwane, kodwa siyazi ukuthi bangaba lama demands athile ukuze bahlanganelane le ANC. For instance, i-demand abayikhulumayo kusala kudala ukubana hayi thina nxa singaku-coalition kule nto one esiyifunayo ukubana lisinike i-ministry ye-finance inikezwe u-deputy president we-EFF uFloyd Shivambu. Kodwa kule inye i-demand engibone ngani amaphathi angayireyiza except for i-DA ukuthi bathi kwi-ANC, ANC siyalinikeza konke lingabe likufuna ukuze liphathe, kodwa umnumzana Ramaphosa lephalaphala kasibafuni ukuthi babe uhulumeni, okungadala i-friction ethile ku-ANC.